Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona mina leyathelo lenza kube nzima kakhulu ukuthi sazi ukuthi kwezombusazwe kwele Zimbabwe kusahamba njani, njalo into zimi kahle yini, ikakhulu ehlangothini lwamabandla ombusazwe aphikisayo njenge-MDC ekaTsvangirai.
Umkhokheli welinye lamacele MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla ususa udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lwedluleyo emthethwandaba. Kubikwa kungelamntwana ngitsholo yedwa ophumeleleyo kumihloliso kagrade 7 ngomnyaka ka-2013 ezikolo eziyisithupha eGwanda.
Sikubonile lathi emaphepheni ukuthi ama-managers, ama-executives e-Pismas bahola imali zona lezo ziyafika kuma-230 abanye ama-150 and so on.
Ludala inkulumo udaba lweholo leziphathamandla zohlangothi olubona ngendleko yokwelatshwa kwezisebenzi olwe Premier Service Medical Aid Society. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli welinye lamacele MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla ususe udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lwedluleyo emthethwandaba esithi lanxa lungaze luhluzwe inkundla akusoze kwaguqula lutho. Igqwetha likamnumzana Tsvangirai umnumzana Louis Yuriri utshele idale le-Supreme Court ukuthi kaseyukuqhubekela phambili ngesicelo sokuthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibanjwe ngamandla inkundla ukuthi ibale kutsha amavoti. Umnumzana Tsvangirai wekhweze loludaba emthethwandaba esithi umongameli Robert Mugabe waqelibezela kukhetho olwedluleyo njalo esithi ufuna iZEC ivule amabhokisi kubalwe kutsha amavoti. Kodwa lamuhla umnumzana Uriri uthiye kuningi osokwenzakele kwezombusazwe okwenza ukuqhubekela phambili ngaloludaba kube yikudlala ngesikhathi. Kusenjalo umahluli womthethwandaba weSupreme Court uJustice Luke Malaba lamhla ulahle isinqumo esethulwa yiHigh Court esokuthi amagqwetha kamnumzana Tsvangirai athonisiswe ngokweyisa inkundla phezu kwamazwi abo ngesinqumo esethulwe lidaleleli kudaba lokhetho. Ukuhlaziya lolu daba untungamile inkomo yeStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina lokhu yikho lapho ukuthi sokusebenze ukuthi bakhangele njani umthetho, ngoba nxa ukukhangele kahle kahle ukuthi umuntu athi inkantolo ilempumela eyazakalayo ikungakakhulunywa kukhanye ngani kuyindaba engekho egcekeni, kwande ukuthi ngemva kwalokho umuntu akahlutshahlutshwe ngamapholisa ukuthi wakathi hayi wona siyeyisa amajaji, siyeyisa inkantolo. Ngakho ngibone ngani mina umahluko osuwenzakele lapha wenziwe ukuthi mhlawumbe bakuthi ungayiphi indlela njalo bekwenzelani xa sesikhangele ngemva kwalokho ukuthi bekusenzelwane bekukhulunyelwane. Mbone ngani kululako ukuthi inkantolo ye-Supreme Court ithi yona hayi kutho ukuthi indaba le kufanele ibekwe eceleni. Ngibone ngani nxa ukukhangele kahle kahle bekungelanto embi ngokuthi babuzwe imibuzo njalo labo benze kuhle ukuthi bathathe amaloya kaTsvangirai athathe indaba le ehambe e-Supreme Court ukuthi icubungulwe kahle.
Amagqwetha kaTsvangirai wona athi kasaqhubekeli phambili ngodaba lwawo lokuthi amavoti abalwe kakutsha iZimbabwe Electoral Commission ibanjwe ngamandla ukuthi ikhiphe amabhokisi kubalwe amavoti la. Uthini ngaleli nyathelo?
Ngibona mina leyathelo lenza kube nzima kakhulu ukuthi sazi ukuthi kwezombusazwe kwele Zimbabwe kusahamba njani, njalo into zimi kahle yini, ikakhulu ehlangothini lwamabandla ombusazwe aphikisayo njenge-MDC ekaTsvangirai. Ngoba mina ngibona ukuthi nxa ukhangelisisa sesiya ngemuva uTsvangirai ubehambe court alandelele indaba yangkhona ize iyefike ekugcineni atsho ukuthi isuke ikhalalwe nje mahlayana kungelanto enkulu kangaka eyenzakeleyo. Kungabe kukhona osokwenzakala lapho ukuthi njengokuba izinto zingane zihamba ziyagijima kwezombusazwe kwele Zimbabwe mhlawumbe kukhona ukukhulumisana okukhona phakathi kwamabandla amaningi la ukwenzela ukuthi bazame ukuthi balungise ezinye izindaba ezithize. Sikhangele phela ukuthi uTsvangirai lokho ehlala endlini yakhe yobu-Prime Minister.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe njalo efundisa ekolitshini le Huddersfield University kwele Bilitani.